Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Mavuko sapho lweZimbabwe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolesithathu mhlaka 25 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kwehlukana kwabo belokhu besiya enkantolo kunikeza iZANU-PF isikhathi lethuba lokuthi ibehlule okhotheni, ngoba ma besenza kanje iZANU-PF yona iyakhankasa iyaphambili ngokhetho.
Abasekeli bamabandla eMDCT bathi udaba lokuthi yiliphi icele elimele lisebenzise ibizo laleli bandla kumele luxazululwe ngokuphangisa kungakayiwa kukhetho.
Ayisiyo yodwa iniyane ebangela lomkhuhlane. Yilanxa nje kodwa wona singathi thina esikhathini esiningi ubangelwa yimiyane, kodwa ke zikhona ezinye indlela ezingabangela lomkhuhlane.
EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga leWorld Malaria Day namuhla, inani labahlaselwa ngomkhuhlane woqhuqho liqhubeka lisehla. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair uqale izolo koBulawayo, uyaqhubeka kulamankampani amaningi abukisayo. Kukhona namankampani akuBulawayo angakuthola kulombukiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leMDCT bathi udaba lokuthi liphi icele phakathi kwelika mnumzana Nelson Chamisa lelika nkosazana Thokozani Khuphe elimele lisebenzise ibizo laleli bandla kumele luxazululwe ngokuphangisa ukhetho lungakafiki. Inkantolo yeHigh Court koBulawayo inqume izolo ukuthi udaba lwebizo lolu belungamelanga luthethwe ngesiphangiphangi, ngoba kusalodaba olukhulu olusamele luxazululwe olokuthi kahle kahle yiliphi icele eliyi-MDCT eqotho. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba licele likaChamisa. Abalandeli bathi kungayiwa kukhetho udaba lolu lungakaxazululwa kuza kuba nzima kuZulu ukuthi azi ukuthi elakhe icele alivotelayo phakathi kwamabili yiliphi, ngoba impawu zebandla zifanana kanye lebizo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Isinqumo sedale leHigh Court sesitshiye ezinye izalwane zeZimbabwe ebesifuna kusekela leli bandla ekhethweni zididekile ngokuthi iyozalwa nkomoni ngelanga lokuvota xa kuyikuthi amacelo omabili azaqhubeka esebenzisa igama elifanayo lesandla esivulekileyo esimele MDCT. Ngokwesinqumo somthethwandaba kuzafuze kube ngumthethwandaba otshoyo ukuthi ngubani phakathi kwankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Chamisa ongumkhokheli MDC ngokusemthethweni. Loba kunjalo, omele MDCT ekhokhela umnumzana Nelson Chamisa kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi lesinqumo asiphazamisi ngitsho lakancane usekelo lwabo abalupha umnumzana Chamisa.
Igama akuyona ipolitiki or isupport yabantu. Njengoba nje kuyiwa kuma-elections, sine-brand engu-Nelson Chamisa. Igama lilandela ngemuva kwe-brand. I-brand ihamba phambili, nama-supporters, nama-members ahamba phambili, bese kulandela igama.
Bakhona abanye bathi nxa kungase kusondele kakhulu ukhetho lindaba yegama lesandla ungakalungiswa, kungenzeka abaningi bavotele umuntu ongayisuye ekhethweni njengoba bezabe bekhangela kakhulu isandla esivulekileyo. Iningi lezalwane zeZimbabwe goqela lezingelani lokusekelwa kwaleli bandla bathi liphutha elikhulu kakhulu elenziwe zinkokheli zamacelo mabili. Abanye bathi kutshengisa ukuthi zizifunela ukubusa kungakhathalekile lokuthi kwenzakalani ebandleni leMDCT. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi okwenziwa ngumakhuphe loChamisa kufana lamadoda amabili athe ngokulamba asexoxa ngokuthi angadobha imali azathenga ingxenye yesinkwa agcine sechayana azakhipha namazinyo sekuba ngokuthi ngubani ozodla ubukhokho baleso sinkwa esingakhoyo.
Ukwehlukana kwabo belokhu besiya enkantolo belwisana bethethisana amacala kanje kwenza ukuthi iZANU-PF ibe lamandla kakhulu, kunikeza iZANU-PF isikhathi lethuba lokuthi ibehlule okhotheni, ngoba mabe senza kanje iZANU-PF yona iyakhankasa iyaphambili ngokhetho.
Kodwa akabakucelela umnumzana Chamisa bathi okuseqinisweni ukuthi umnumzana Chamisa wakhethwa ngokusemthethweni njengoba isisekelo saleli bandla, sivuma ukuthi ikhansile enkulu yenkokheli zalo ilelungelo lokukhetha kusamelwe umhlangano wokhetho. Kodwa abasekela ukhuphe bathi ngokwesisekelo saleli bandla nguyeyedwa owayelelungelo lokuthatha intambo kumuyi uMorgan Tsvangirai azibambe kuze kufike umhlangano wokhetho. Bonke bathi basikhangela ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba esiza kutsho ukuthi ngubani phakathi kwababili laba okhuluma iqiniso. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kunjalo nje umgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Abednego Bhebhe uthi bayasijabulela kakhulu isinqumo somthethwandaba esayizolo. Uthi okwamanje sebekhangelane lokukhankasela ukhetho.
Asikubeke kanje, nxa ukhuluma ngokuthi ubani usapotwa ngabantu abaningi ngaleso sizathu kunguye okufanele ukuthi ke akhokhele ibandla kumbe akhokhele ilizwe. Lokho ke singakuqathanisa lokuthi ke nxa ukhuluma nge-referendum ukuthi wonke umuntu welizweni kungakhethelekile ukuthi usapota liphi ibandla uyabe evotile, ke nxa kungaphuma ke uZulu esithi yena hayi lokhu yikho esikukhethileyo, kuqondile ke lokho ngoba kuZulu wonke. Kodwa ke emabandleni ke awezomba ngazwe kuyabe kuqakathekile ukuthi uZulu esikhuluma ngaye onguye omela uZulu oyabe mele abantu bebandla lona lelo uyabe melwa yiCongress, so iCongress imele uZulu. So nxa kulokungazwanani kufanele ukuthi kuyexakululwa kuCongress, akungake kuqabulule ngabalutshwani ke labo ababekhethiwe ukuthi bayiNational Council, ngoba ke ayisiyo Zulu webandla lona lelo, uZulu webandla umelwa yiCongress. So ngaleso sizathu kusobala ukuthi ke ujaji uthe enika isigwebo sakhe unike ngendlela yokuthi uyakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe bazwisise ezinye izinto bengakalandeli into abangazwisiyo.
Asakhona yini amathuba mnumzana Bhebhe ukuthi elingakhulumisana libuye libuyelelane labo Chamisa?
Abantu abalandela ibandla kayisiwo uChamisa kumbe omunye umuntu, abantu abalandela ibandla ngabanikazi bebandla. Akukhathalekile ukuthi yena uChamisa uyabe ufuna ukuthi kube njani lalabo abakhokheli ababeseduzane naye. Kodwa kuqakathekile ukuthi abalandeli bebandla abayibo abanikazi bebandla nxa befuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulumiswane kuzakhulunyiswana. Kodwa ke nxa kuyikuthi abanikazi bebandla bathi hayi kungakhulunyiswana, siza kuzwa ngabanikazi bebandla ukuthi kungakhulunyiswana. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani abanikazi bebandla abayibo abantu bakhangelele ukuthi nxa kungalungisiswa lolu daba kuhanjwe kuyelwisana leZANU kubanjiwene, bona ngani kungabanceda lokho.
Iyaqala nini imikhankaso yenu yokhetho njengoba naso lusondele nje?
Imihlangano ibivele isiqalisile, thina esikuqakathekisayo nje ukuthi nxa senza imihlangano siyakhankasela ebantwini, siyabe sikhuluma labantu hatshi ukuthi sikhuluma labona izindaba. So uMakhuphe ubevele ephathekile ebhoda ke indawana yonke ekhulumisa labantu ukuthi sokulohlupho olunje silwenze njani, njalo abantu bamtshelile ukuthi alwenze njani. Mbone ngani la umthethwandaba ngezinye indlela umthetho uyatshengisa ukuthi kona nxa ubhaliwe uyabe uvele uvumelana nalabo abantu ababe kubona ukuthi izinto zifanele zilungiselwe njani. Mbone ngani ke ngokuhamba kwamakhuphe engena ebantwini kuhambelene ke nalokho okuphuma kumthethwandaba.
Ilile ngatsha kuzo zonke izabelo zelizwe yini?
Engingakutshela khona ntungamili ukuthi okuqakathekileyo ukuthi ngomgqibelo besilabantu abangu 3800 ekade silabo abantu abakhredithiwe bengena kuCongress bavele ku kuma province wonke wongu 12 ngokumiswa kwesisekelo se-NDC bavele kuma province wonke wongu 12 konoko kodwa kutshengisa ukuthi kulabantu abavele ema province akade bekhuluma ngelizwi linye ukuthi bafuna ukuthi kwenzakalane ebandleni labo.
Uhlelo lokukhetha abazancintisa belimele esingathi ngama primary elections elizawenza yini lani njalo nini?
Vele kufanele kube yinto enziwayo kungakaze kufike ukhetho. Thina esikuchoye ke ukuthi abantu ngezigaba ngezigaba siqalisela ke ekuward kulalabo abavele sebetshengisile ngesikhathi silizama ukuthi silungisise uhlupho olusebandleni bahle batshengisela ukuthi bonke abantu babathakazelela ukuthi babamele emawardini. Njalo bakhona abatshengisele ukuthi abantu babathakazelela ukuthi babamele emaconstituency. Bekungadingeki ukuthi sihle sigijime sithi silohlupho okufanele silulungise sihle siyelungisela. Kodwa bakhona labo abasehle batshengisa ukuthi konake hayi abantu bazimisele ukuthi yibo abaza kuba ngabameli babo. Bese kusithi ke labo abangakaze baphumelele sizakwenza ke iprimary. Kodwa iprimary yethu nxa sesiyenza into esizayenza ke sizabiza uZulu ke ngezigaba ngezigaba siqalisela emawardini sibuya kuma constituencies ukuthi sazi ukuthi uZulu yena uthini ngalabo abantu ababe bephambi kwakhe ukuthi bafuna ukuzimisela. Lapho ungazanga khona umuntu ezizela ngokuthi afake iCV yakhe sizahamba ke ebantwini kuZulu njalo futhi siye kuthi Zulu nantu ukhetho solubuyile ke libe libona ukuthi kube ngubani okufanele alimele.
Alubana obabuchamisa elalele mazwibani ongathanda ukuwafikisa kuye?
Mina bengingafikisa amazwi okuthi ke umthethwandaba usukhulumile sokufanele akhangele ukuthi okuqakathekileyo ke ukuthi sihlanganise lokho okuphume kumthethwandaba lezifiso zabantu hathi izifiso zakhe lalabo abaseduzane laye kodwa izifiso zikaZulu ezokuthi sifuna ukuthi sesule kumbe sikhiphe umbuso wezandla.
Umnumzana Abednego Bebe ngumgcinisihlalo we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair oqale kobulawayo izolo uyaqhubeka namuhla. Osomabhizimusi abaningi bekhangelele ukuthola abangathenga impahla zabo kumbe abangabaxhasa. Eminyakeni edluleyo ebesemalutshana kakhulu amankampani abephatheka kulumbukiso ebalekela umnotho obusuguqe ngamadolo. Abanye ngekade bebalekela umbuso kamnumzana Robert Mugabe, kodwa lonyaka baze ngobunengi ngemva kokugenqulwa kukaMgabe libutho. Incwadi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele uthi ngempela i-trade fair yalonyaka ngeyendulo, lapho kwakugcwala khona amankampani amanye aze aswele le ndawo zokubukisela sokugcwele.
Lonyaka nganabantu nje balokuthaba okuningi bakhangelela ukuthi i-business ibe iphezulu kwedlula iminyaka le esanda kudlula ngokuzananzela ukuthi iminyaka le emihlanu esanda kudlula i-TEDFEB sekulibizo kuphela. Amakampani amaningi bengasabuyi especially amakampani akamanye amazwe ukanti namakampani la khona la eZimbabwe bebesenza nje lokuyana ukuthi ispecially kusibona ukuthi sekuyi-TEDFEB nje yama-departments e-government ukuthi basebesenzela nje ukuthi kubele something yenzakalayo. But ngananzela nyaka kula makampani amaningi avela kwamanye amazwe even amakampani eZimbabwe lapha labo bayazama ukuthi bebukise okuthiyeneyo kulabantu kuyaphithizela kwamakampani afana neZimbabwe Stock Exchange angakaze ebukise e-trade fair lapha akhona e-trade fair. So ngibona ngani umbukiso lo walo nyaka uthiyene kakhulu kule mbukiso eminye iminyaka ngoba kulokungani abantu nje babhizi ungani abantu bakhangelela ukuthi benze ibhizinisi ngoba I think for the first time in a very long time le nyaka indawo yonke esingathi exhibition space ithethwe ukuthi ukuthi trade fair i-100% booked okuyinto kade ngasayenzakali eminyakeni le esanda kudlula ngenxa yomumo womnotho okade ukhona elizweni.
Abamankampani akwamanye amazwe bathini nxa ukhulumisana labo ngokwenzakala eZimbabwe?
Kukhanya nje abantu baphabile kakhulu bakhanyelela ukuthi ilizwe leZimbabwe liqhubeleke phambili ngiyangafika kumdlalo engathi i-reception yakameya wakobulawa eyenzele labo abayiphithayo kulo ambasa ndoda weGermany othengisele ukuthi amazwe ye-European Union bazimisele ukuthi bekhade sebenzela land beZimbabwe ekuthuthukiseni amabhizinisi eZimbabwe. Ngibone kulamaposo amabhizinisi abavela ku-United Emirates, kuwe-Germany, kubo-South Africa, kubo-Botswana. So okutshengisela ukuthi abantu nje bangani ama-expectations ukuthi iZimbabwe sisiba ngcono, kuyavuleka amathuba. Umkhono weZimbabwe lakho ukuthi ungaphumelela udlule lapho okade ukhona eminyakeni le esanda kudlula.
Ababukisayo laba bahlawula malini?
Into engabuza, maybe minimum ungayithola ingabe isuka kubo 300 kuya phezulu. But kuya ngokuthi uthethe indawo enganani, but ngathi iyabiza sibili. Into engakhona siyo esingathi nje imali encane.
Umbukiso lo ubona uwaphathisa yini amabhizimusi akobulawayo?
Uzananzela ukuthi amakhampani amaningi akobulawayo besevalile, so bacabanga ukuthi mhlawumbe kungaba li-trade sale lapha bangathola singathi ngama-investors abantu abangafaka imali kumabhizinisi abo, ngoba amakhampani amaningi amakhulu asebenza kubulawayo kanelisi singathi kuma-insecure, they actually operating below i-capacity yabo ngenxa yokuthi abula foreign currency, abasela mithina yokusebenzisa lento ezinjalo. So abantu nxa kusiba le mbukiso efana labo-trade sale kubuya amakhampani evela kwezinye indawo babona ngani kibo kungaba lithuba lokuthi mhlawumbe bangathola abantu abangafaka imali kumakhampani lawo kobulawayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga le World Malaria Day. Liziqhenya ngokwenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngomkhuhlane woqhuqho imalaria. IZimbabwe iphiwe umvuzo inhlanganiso ye-African Leaders Malaria Alliance ngozibandlela phezu kwemizamo yayo yokulwisana lomkhuhlane wemalaria ukuze iwuthanyele uphele du kusiyafika umnyaka ka-2030. Lanxa umkhuhlane lo ubangelwa imiyane, zikhona ezinye indlela ezingawumemethekisa. Kutsho ingcweti wezempilakahle umnumzana Ngelethu Mange Ndebele.
Umkhuhlane lo oqhuqho ayisiyo yodwa ke mina engathi mina iniyane ebangela lomkhuhlane. Yilanxa nje kodwa wona singathi thina esikhathini esiningi ubangelwa yimiyane, kodwa ke zikhona ezinye indlela ezingabangela lomkhuhlane. Umkhuhlane lo owemalaria ikakhulu ngumkhuhlane wegazi. Igazi kakhulu yilo eliphanjaniswa ngulomkhuhlane kakhulu, ngoba imiyane isuka izalele phakathi kwalo igazi. Amaqanda la emiyane achacade khona phana ke uthola ukuthi ke asephambanisa isimo segazi lokusebenza kwegazi. Kungakho umkhuhlane lo esikhathini esiningi uzathola kuyikuthi kulezinye indlela ezingaziyo zemiyane ezingabangela lomkhuhlane. Isikhathini esiningi uzathola kuyikuthi abantu abathola igazi esingathi naye ngesikhiwa yi-transfusion, ababe befuna ukwengezelelwa igazi emzimbeni, nxa kuyikuthi igazi lomuntu lingabe lingamanga kuhle elaliphiwayo, sometimes kuba khona ukuthi umuntu engathola umkhuhlane ke khonapho owemalaria. Okunye njalo engahlatshwa inalithi nje ebihlabe umuntu ole malaria, uyathola ukuthi la lo muntu lo usewuthola njalo umkhuhlane. So ayisiyo yodwa imiyane ebangela lomkhuhlane, kodwa lanxa nje kungavamanga ukuthi umuntu engawuthola ngalezi ndlela ezingaso zokulunywa imiyane.
Yiziphi izibonelo babandebele eziba khona nxa umuntu ethe wahlaselwa imalaria?
Izibonelo zomkhuhlane lo woqhuqho Mr. Nkomo zinengi sibili kakhulu, zinengi kakhulu ke, kodwa ke singakaze sifike kizo Mr. Nkomo. Bengathanda ukuthi athubanyana leli ukuthi ke ngithi mina enye indlela njalo ukuthi omama benganika abantwana imkhuhlane lo, ngomama abazithweleyo beyakwanisa ukuthi bawodlulisekele umkhuhlane ebantwaneni. Bengikhohlwa ukuthi ngiqambe le Mr. Nkomo, ibalulekile kakhulu omama abazithweleyo ukuthi bahlale behlolwa. So kungaba ngenye indlela yokuzivikela omama abazithweleyo, kubalulekile ukuthi bahlale besiye eklinika ke besiyahlolwa ke igazi ukuthi igazi labo lingabe lilakho yini lokuyizibungwanyana lokho okubangela umkhuhlane woqhuqho. Nxa ukuthi kutholakele ukhona ke umkhuhlane lo woqhuqho, kubalulekile ukuthi baphuthume ke balokhuze ke bathole uncedo ukwenzela ukuthi izibungana lezingazazidla ziyemntwaneni ngoba zingemntwaneni zila yokuphambanisa umntwana kakhulu ekukhuleni kwakhe njalo engazalwa esengasamanga kuhle ikakhulu engqondweni lomzimba nje wonke nje jikelele ungasaphumanga ngendlela omelithi ngawuphume ungakhona so kubalulekile sibili kakhulu Ms. Nkomo ukuthi omama bazithweleke bakwanise ukuthi bathole usizo masinya kungakho ke sesibuyela kuzibonakaliso zalomkhuhlane kuba khona ukuchisa komzimba esingathi nayi high temperature iyachisa sibili kakhulu udlulise i 37 degrees mhlawumbe izo yabamba la kuba 40 degrees njalo ke umuntu abe lesikhathi lapha zokhona umzimba ugodola njalo nje awuzo futhi uchisa kakhulu echiselwa so kuyabe kuchintshana nje engahlala hlala achiselwa yahlala hlala godole yahlala hlala achiselwa godole njalo njalo abanye bakwanisa ukuthi ke umuntu aza kugcina sengalo sesiba lezithuthwane ngama convulsions kodwa zingasizo zithuthwane nje kuyikuthi i temperature lesikhuluma ngayo ukuchisa komzimba isuke waqansa kakhulu ke kuyaphambanisa ke ukusebenza komzimba ikakhulu ekhanda lapha umuntu sesibangane sesiba lezithuthwane nxa umkhangele nje yengalo umzimba wakhe awusamanga kuhle kubangelwa yitemperature liye ukuqansa kwayo njalo umuntu akhona uba lokuqhuqa nje khonoko yikho bese umkhuhlane womqhuqo uba lokuqhuqa nje umuntu akhona ikwesinsikhathi lanxa kuchisa kusitibheke kodwa umuntu akhona umbone eqhuqa sibili khonoko ukuthi uyagodola abuye njalo umuntu akhona aginqe njalo unye kumangalisayo ukuthi ingubo ziyaba manzi sibili ngani vela geza abanye ke balokhu kukhipha lokho singathi ukuhlanza bayahlanza sibili kakhulu unye kumangalisayo abanye njalo babe le diarrhea umuntu akhona uba ngani nje kasela gazi elinenge emzimbeni nxa umkhangele uba mhlotshana so nxa umkhangele
ngaphandle kwamambule ama mosquito nets zikhona yini ezinye indlela abantu abangazivikela ngazo
indlela zokuzivikela ke njoba la usuvele wayiqamba nje ukuthi amambule la ukuthi ayineti kakhulu akuthi ngama mosquito net ngiyabona semanengi sibili kakhulu ekhaya ngenye indlela sibili elula njalo esingathi thina iyasebenza sibili kakhulu ukuzivikela bese kusiba khona ke lokho kunye abakufafazayo nje nxa ukukhangela ngathi ngoyimbodlanyana nje ke perfume kodwa baya kufafaza emzimbeni nje lokho kwenza ukuthi mosquito ingene lisukuhlale emzimbeni womuntu ngoba ingazwani lalokho kuyebe kufafaziwe okuthiwa khona ngama mosquito repellents sesikhangela njalo amanzi la alokuma kulamanzi alokuma nje endaweni eziningi-ningi abantu kumele ukuthi bazame sibili ukuthi indawo lezi zimamanzi ziyavalwa ukuthi amanzi engenelisi ukuma ngoba imiyane izala kakhulu endaweni ezinjalo loku kungamagajana loku kwakudlaliswa ngabantwana okugcwela indawana yonke kumele ukuthi bakudobhe ke bakulahlela khatshana kumbe bakuchise kungagcini amanzi ngoba yikho lapho ezizala khona khonapho kungaba ngenye esingathi nayisosi yayo okunye nje loku kugcina okubalulekileyo ukuthi nana utshani kumele ukuthi buqunywe abantu baqume sibili utshani duzane lezindlu lapha langekhaya buhlale bubuncane
umnumzana ngelethu Mange Ndebele yingcwethi kwezempilakahle sixoxela eseMinnesota khonapha eMelika Uhulumende wakwele Botswana uthi usiza kuma ukuthatha imali ezandleni kwabukuza lapho behlawulela incwadi zabo zokusebenza kumbe ukuhlala kulelo lizwe. Abantu sebezabhadala ngamakhadi amabhanga emichineni ezafakwa emahofisini ogatsha lwe-immigration. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Inyathela lokuthi akusabhadalwa imali emaofisini lapho kufakwa isicelo samaphepha okusebenza ngoba uhlala eBotswana lamukelwe ngenjabulo ngabanye abeZimbabwe abathi uhlala bethwele imali kubafaka engozini. Kwesinye isikhathi kuyathatha amaviki abantu benelise ukungenisa isicelo sokuthola lezi ncwadi ngenxa yokuthi imitshina eyamukela incwadi yesicelo lezi iyabe ifile. Lokhu kubamba ngamandla abantu ukuthi bevuke nsuku zonke bephethe imali kungamapula inkulungwane ezintathu i-3000 pula ukubhalisela ukuthola incwadi zombili yokuhlala okusemthethweni kanye lokusebenza. Umnumzana Mthabisi Dube ulamukele ngenjabulo nyathela lokuthi kungasathathwa imali kodwa kusetshenziswe amakhadi emabhanga ukuhlawula.
Sibona kulinyathelo elihle kakhulu ukuthi kube le mishina leyi ngoba indaba yokuhamba uthole imali yahlupha kakhulu isikhathi eziningi. Kodwa i-challenge esihlangana nayo ukuthi uthole ukuthi ama-system abahlala e-down, okwenza ukuthi ube lokhu ubuyele emuva ungaka-submit i-application yakho, so kugcina sokudileya kakhulu.
Unkosazana Sithabile Ndlovu uthi ukufaka imitshini yokuhlawula kuzanceda ukwenqabela okuningi ukugoqela ukulahlekelwa imali.
Siyayamukela indlela entsha yokubhadalela ama-payments i-swiping ngenxa yokuthi kuba le-less risk xa sisebenzisa i-plastic money. Since ukusubmitha lokhu kwesinye isikhathi kuyathatha isikhathi eside, ulokhu uqhubeka uthwele imali.
Emavikini asanda kwedlula, amahofisi athatha imali yalabo abavela kule South Africa, Namibia kanye leZimbabwe atholakale echisiwe kule nkulungwane lenkulungwane zemali ezivikayo zatshela phakathi. Ukuhlawulwa ngemitshina kuzasungula ekuqaleni kwenyanga ezayo kankwenkwezi lonyaka, njalo uhulumende uthi kuzayenziwa emahofisini wonke abona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni awe-immigration. Noma nje behlawulela incwadi lezi ngemali eziphezulu, abeZimbabwe bakhala ngokuthi baqhubeka bencitshwa, abanye besithi ngabe bahlawulwa imali epheleleyo uma umuntu ephumelele ukuzithola. AbeZimbabwe yibo abakunani eliphezulu kule Botswana abadinga incwadi zokuhlala kumbe ukusebenza kwele Botswana. Ngumartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abafundi emanyuvesi abahlezi bekhala ngemali yezifundo besithi kabayenelisi, kanti lo hulumende laye akula ncedo oluzwayo abapha lona. Bathi sebezakhweza isicelo edalele parlamente ukuthi lingenele kulungisiswe izikhalazo zabo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Izifundi ngobuningi bazo ziphithizela zingena nokuphuma ezindlini zokufundela ekolijini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe, zikhanya zijabulela izifundo zazo. Ubunzima obubhekana nozulu eZimbabwe kwezomnotho buhlasela wonke umuntu, ogoqela lezifundi buphazamisa inhlalakahle yazo. Unkosazana Vanessa Omidu oqhuba izifundo ze-political science uthi izifundi zilenkinga ezivele zilazo ukuthi kuyadingakala ukuba ziphathiswe.
Isifiso sethu lathi abafundi ukuthi njani izinto zibe kukhanya ngani ziyatshintsha. So ezinye izikhalazo ezikhona ngeze-school fees, ukuthi abaningi bama-students bashiya isikolo phakathi. Futhi kulenye inkinga lapha abahlala khona, njengoba njengami mina ngivela kobulawayo, so uyakwanisa ukuthi uthwele indawo yokuhlala lapha e-campus ngoba indawo ziyaphangisa ukugcwala.
Umongi Ngwenya naye oyisifundi ekolijini le-University yeZimbabwe uthi izikweletu zokubhadalela izifundo kazibaphathisi kangako ngoba zigcina zibanzimela.
Thina sasitshela kwathiwa kuniilondeto ungakwanisa ukuyithatha, uyakwanisa ukubhadala nxa ususebenza. I-agreement ekhona ngiyebhanga lo mntwana wesikolo, not umntwana wesikolo government. So which means ibhanga lekwanisa ukujula lokuhambisa ecourt nxa usehluleka ukubhadala i-fees leyo. Ngezindlela zingabhonga ukuthi akula loan efakwe i-government.
Esinye njalo isifundo unkosazana Nombeko Ngwenya uthi kudingakala usekelo lwembadalo yama-school fees, kuphinde kuphathiswe izifundo ukuthola imisebenzi ngemva kokuphutsha izifundo zabo, njalo lolu sekelo lusenziwa ngendlela esecekeni.
Akumelanga kube yikuthi nguzibani ozibani owazibani okumele athole i-scholarship kumbe athole i-grant. Ngani kumele bavulele wonke umuntu abe le-equal opportunity ukuthi akuthole.
Izifundi zithi phezu kobunzima bokuhlawulela izifundo zibhekana lezinye inkinga ezigoqela ukusilela kwendawo zokuhlala emakolijini, ngoba enikeza indawo kuzifundi ezintutshwane okuthiya abaningi bemele bezidingele indawo zokuhlala. Iningi lalezi zifundi zithi zikhangelele uhulumende ukuthi ephathise, hathi ngezikwelede ezicina zibasinda lapho sezigqibe izifundo, kodwa bona bafuna usekelo lwemali engabuyise loyo yamagranti. Ngakho ke sebekubone kufanele ukudlulisela izikhalazo zabo edalele parlamente ukuze libambe ngamandla uhulumende aziphathise. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Awuthele kancane wemzulu enkingi ipipapalaza. Awuthele kancane wemzulu enkingi ipipapalaza. Awuthele kancane wemzulu Thank you, people.
Uza kubulala utshwala malume liyakudabula ipapalazi vukuye sebenza sezifike emaphethelweni ezekuseni isihlobo ezithandekayo kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abasekeli bamabandla MDCT bathi udaba lokuthi liphi icele elimele lisebenzise ibizo laleli bandla kumele luxazululwe ngokuphangisa kungakayiwa kukhetho. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le-World Malaria Day namuhla inani labahlaselwa yimalaria liqhubeka lisehla. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo kusasa, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7. Litshone kuhle.